Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa kunengi kakhulu impoti indeliza ukukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana nasesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezeleli abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zeMandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi le Fox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba, ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumashingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amaswela emtshontshela. Secela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo ukuze indawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi la abadala bengahlala lapho kusukusela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabutha bayavalelwa-ke emadobhisi namhlanje basebesiyangena e-court case. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela baza kuyela e-court mhla ka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasela khona abadala yikuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengincisana-ke laye nalo uMashingayitse onguye owama-CIO lapha eMathibeleni South.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMatobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Sibesivesihlezi silindele solokubona ukuthi uhulumente uza kuphephisa ngani ngoba iplazi leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu-50 or less. Lilabalalilezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushiji omnye nomnye afika avalelwa amafidi ngabanye abantu khona ngala maoveti ba 70 by 70 la uminyane khona so kuyisixhobexhobe vele into engalanxa khande ngelamsila kathi senzakala lapha
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo nalabo bathi ngamaoveti
indawo zonke yabona indaba yelendi leyisukuba uhulumende angithi uyekendele umthetho wasokusithi abantu basebezezela imithetho kakhulu amalungu ezana uPS kaningi bayakwenza baqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza kathesi ukuthi bayafika nje bathi bona kufuthwa sokuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wepart olubesiriphes naw uthola ukuthi indawo zalezo abantu babezithiwa emthethweni lithiwa abaendezisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezombusazwe phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazwe singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lowa 24 yoba wathi awini sa izano PF ngo 2013 and ilunga lephalamenti izano PF babune vakhani kukhanya ngani abanye bamtsapa ngela ukuthi uhlangothi lezano PF mhlawumbe ngabe kuthiwa abasafunakali.
Hello ke ngumnomzana Anglistone Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo imaleme Solidarity Trust obekhuluma le studio 7 esecingweni ekwabulawa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulumo.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North. Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarondera East le Central. Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North. Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South. Mashingo North, South, West, Le Central. Le Mashingo Ebe. E Matebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. E Matebeleland South, E Matobo North, Kanyele South. E Bubulilima East, Kanyele West. E Nkabazwe, E Midlands, Gokwe South, Le Central. Gokwe, Sasami. Berengwa, West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye-Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamo manqamo lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukajinji akula into esijinjile ngona nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zona ezikhoniweyo kodwa ukuthi singathi khona kwinto kunento esijinjile ukuthi izenzo ezidabile hayi asiyabe sizihamba amanga.
Sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani?
lati sizwa njalo ukuthi nje njengoba kade wazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kuthe siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminisa appoint ibhodi entsha so uminisa sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazositela official ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana ekuniweyo yona liyana amakota yonaliyana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi phansi sibili uyabe uphiwa imalini
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njalo ntona imali esidisele ukuthi kona ngokungamakotakota kunoku kodwa imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thi kona umuntu ephansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
Hello,
okay, ngumnumzana Kamurai Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi, i-Amalgamated Railway Workers Union, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngokunengi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abanengi abakwazi kathesi kusabelo sema Tebelele North kwenzakala kubo Tsholotsho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesidance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancithwa amabele bazancithwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazo
yeah okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesi uzafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano nxa sikhangele khona lokhu uzafumana ukuthi kulengozi ukuthi umbiko uzasuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uyengena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzele emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphatha amandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzela abantu ukuthi basapote kumbe besekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abanengi abalazo lezo zithupha kubuyela emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi yeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu abaningi
Hayi siyabonga mnumzana Ndlovu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisa yo umuntunga milinko mo.
Ngukama.
Namle.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla siqoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili. Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engingakuthi ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanamba esilawo kathesi. Sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okutsho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalotshwane singene kufase 2 1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kufase 1 dale esesiyiqalisile singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukadisemba siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethutha ukuthi babhalise ukuvota i-response kathesi isingcono ngakunjelwa
kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January
kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January kodwa thina sikhese sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hhayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi sesithileyo ku-19 January okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 15 days sidlulise kwenye 15 days siye kwenye 15 days uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4 ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1 i-phase 1 usephelile i-phase 2 nguyelo ukhona kathesi la uyaphela 15 days from 3 days ago kutho ukuthi mhlawumbe kungale kuvemid November thereabout sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awezeki aseduza nezigaba zakho kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha kobulawayo ayo emathebeleni sawe asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota kodwa indawo enjengobulawayo iyiwe esekucineni asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziseduzane nabantu njamango omude njalo futhi ziningi i-publicity yakhona iningi yikho sithi vukani bantu bakobulawayo lingahambeli emuva libhalise ukuvota ukwenzakathi sokufika isikhathi sophetho that libone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inumber zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazanela abantu ezigabeni nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu kutho ukuthi nxa sesiyephambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo yikho sithi abantu ababone ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo untuduko yezigaba zabo
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyalivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota
hhayi siyabonga lathi
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Namuhla siseGwanda.
Nginesipho Mhlanga ngokuzalwa. Nikisube sesene ngikuwathe sama groups angu 2 sama groups angu 4 sama groups angu 4 kuwa 3 na yini chia person wenhlanganiso ku Hodas Development Association sikhangelele ukuthuthukisa umama ethuthuka umntwana wangamankazana ukuthi umama angasweli ukusiza siza abantwana siyabenza ehembuzini ukuthi igazana asinika omunye umnika izinyane into esenzi sisiba le akho kuthuke esiyaphambili naye uyazana ekhathinika omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abakomzini sithuthuke singaba nalo lokushela imithi yokuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadeka ukutreatwa njengasene sisikhathi sezulu nxa kusizizulu yadabuka amazina treatment
zibanceda ngani omama imbuzi lezi
sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala umama yenelisa ukubhadalela abantwana isikisi uma yenelisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago iyaba le nyama konke nje okutholakala embuzini umama ayenelisa ukuthi akuthole
liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi
asisebenzisile imali ikhona bayathenga abantu abeGwanda ikakhulu abalamabhusha ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna inyama yini khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo ngathi igroupu yokuqala ngancede igroupu yesibili okusoutho yesibili incede igroupu yesithathu asanga ama-groups ayi-ekuthen
siyezwa njalo ukuthi ama committee lawo ama groups yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazana ukuyabhalisela ukuvota.
Akukhulu sikhuthaza ukuthi omama lathi sivotelane kumama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela, umama ofisayo ukuba ngMP, umama ofisayo ukuya phezulu. Umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama bangabi ngomama abaphunga ukuthula nje, baphunga ukuthulela, abe ngomama bezinye. Umama bayenelisa ukuba ngikhulumele, abangakufuniyo labafunayo, ukungaphatheki kani emphakathini. Ngihlangana kabili ngenyanga eseyindlela lesifidalisane. Omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama, akuzwisisa abanomama. Kungaba labaluthwani abangakuzwisisi. Kodwa abanye bayazibikela sihlanganeni siyehlala. Angazuza amabhethi ukwenza ukuthi benelise ukuthi bavote. Ikakhulu kakhulu khonokho sibeke ukuthi votele omama. Umama ngokuzamjisisa omunye umama. Nala esesikhundleni esiphezulu. Siyale kwazi ukuthi ngilele omama abakhona esigabeni sami, abakhona kuconstituency yami. Abantu besigaba sakithi, kuthi omama bonke abaphakame, bahambe bayilungiselele ukuvota. Abhalise, alungiselele ukuthi nxa sekuvotwa, sivotelane singomama. Singamkhangeleli phansi omunye umama, singamkhangeleli ukuthi leyo uyazimangalisa. Kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame, abe ngumama ozasimele esigabeni. Njengoba silabo omama abanye abasimeleyo, siyabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili, abe ngama-MT. Abe ngokunye nje sikukhangela amasenator njengoba nje bekhona amasenator omama bangabithi bathuthuke labo bafike phezulu sikana abafuneki abasikunekunenge esikudinga esingomama.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
BVR. Is it that time of year again? Registering to vote. BVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Kaila Bova, Kaila Babalazi is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.